So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 27 na kuNcwabakazi 2019 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni namuhla
imthethondaba nxa singena siyabe sicela ukubana sisamelele ukubana kungene yaphili yodaba lukachief Khayisa Ndiweni labanye bakhe ebesuka phandle bebephandle kwentilongo.
I-High Court namuhla izahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwendiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe esokupika okomnyaka olengxenye.
Singu number 5 ku-continent nge-corruption. Nxa singu number 5 lizananzela ukuthi ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi u-number 1 singambamba.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulu olobufakazi bamacala enkohlakalo kumele aze phambili ayibikele ngoba kungumlando womuntu wonke ukulwisana lokungethembeki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court kobulawayo namuhla uzahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwendiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso i-bail esaphikisa isigwebo sakhe. UNdiweni oyinduna yentabazinduna ufunyanwe yinkantolo kamantshi kumaviki amabili edluleyo elecala lokubhidliza impahla yesinye isakhamuzi esasisala ukulandela isinqumo sedale lakhe wasegwetshelwa ukupika okomnyaka owodwa olengxenye. Usejele lekhami sikhuluma nje kodwa uza kuba se-High Court ngehola lechumi ekuseni namuhla lapho umahluli azahlaziya khona isicelo sakhe abe sesitsho ukuthi uyakhululwa yini kumbe hatshi. Igqwetha likaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uchasisele osithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunengi ngalolu daba.
I-bail application sasicelile ukuthi sisamelele aphile yakhe ebesuka endlini engabe evalela ngoba kulama-chances amakhulu kakhulu ukuthi isigwebo asitholile emergency court izawuvathela. Apho masile kakhulu ukuthi omanje abe magistrate bali ukwenza udaba lolo. Kwase kusenzela ukuthi i-record thathi liyenze othwa i-transcription ngoba inkantolo enkulu yayikhothi abathathi i-record linko-transcribed. So yikho kwenze ngani suppose ukuthi siye court.
Manje silungile kathe silungiswe nini ngoba?
Hayi ngithole ntambama vele ngabo 6:30 then ngase ngisaziswa ngama-7 ujaji ukuthi ngifuna kusasa e-court.
Lona udaba lokuthi aphikise isigwebo sakhe ngokwalo olwe appeal luqalisa nini?
Ah, lethatha isikhathi eside ngoba kade si ama court avalile. I'm sure ngokomnyako ozayo yikho singena khona e-court. Yes, ngabe uyahlala phakathi isikhathi eside sibe.
Uthe kulamathuba amanengi ukuthi icala lakhe lingesulwa. Ukutsho ngani lokho?
Ukwenzakalayo e-Magistrate Court kwaphambanise kakhulu. Induna wavalanye ithonisise icala lokwenza umsebenzi wayo njengomtshutshisi or njengomantshi ngoba kunamahluko phakathi kwezinduna labahluli nxa bephethe amacala. Kukaningi kakhulu intethwandaba ephezulu ingavumi ukuthi abantu abethese icala lokudiliza impahla bagwetshwe. Ezikhathini eziningi batshela ukuthi into abayenzile baphambanisile bese ukuthi liwafananga ngokuthulala bekwenzile mebe eminyakeni ethize or kumbe kuthiwe bebhadale inhlawulo yemali. Akwantanga ukuthi umuntu evalelwe kwesikhathi eside kangaka yena besenza umsebenzi wakhe njengelunga lenkundla.
Kungehlula-ke ngokwemthethwandaba?
Kusoze kwehlule njengoba nje lithi umthetho usobala kula macala amaningi ayedresayo amacala afana nalawa abe nempumelo ehlukeniwe. So amthetho obala ambondi kungehlula kodwa kwenza ukuthi kwehlule kule nkundla enye phezulu bengalani okuthiwa i-Supreme Court but hayi
akula ndlela engihlula khona.
Ungomunye waba behambe ukuyambona ngempela viki ephelile.
Bavumile simbone and umuntu ojabulile kakhulu, uyazwisisa ukuthi kwenzakalani and bese kwamukile but hayi umuntu ojabulile kakhulu. Anje vele uyinduna, so abantu okugotshile abo ezinye izibotsho khonaphana zimphethe kahle.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha elimela induna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uZulu kumele amangale kuyo lasemapholiseni amacala enkohlakalo ngoba kungumlando womuntu wonke ukulisana lokungethembeki elizweni. Ikhomishini le ithi njalo kulomthetho obunjwayo ozavikela abazaphambili lobufakazi. Kubika intatheli zindaba eStudio 7 uAlbert Ncube.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe kwana ngolwesihlanu ukuphuma lamaqhinga okulwisana lenkohlakalo emsebenzini wezokwenziwa kwegolide kulesisabelo, umnumzana Onesimus Naude okugatsha lwezemfundo Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uthe uZulu kumele asukumele phezulu abike amacala aphathelane lobugwelegwele engelakwesaba ukuze kube le ntuthuko elizweni. Onawuthi uthi sekuzakuba lo mthetho ozavikela laba ababeka amacala aphathelane lenkohlakalo kanye laba zafakaza umthethwandaba ukuze bengahlaselwa izitha.
Any sector is one sector where
kulokungahambi kuhle kwezimali kwezokwenziwa kwamatshe aligugu kanye lenkohlakalo ephindwe kabili okubisela emuva intuthuko elizweni. NjengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sikhuthaza uZulu ukuthi angavumi njalo angalingwa inkohlakalo kodwa abike lapho isenzakala.
Isikhulumeli samapholisi ezansi emandebeleni uChief Inspector Philisane Ndebele uthi iningi labantu kalibika amacala aphathelane lenkohlakalo ngoba kukhona laba abakuzuzayo.
Silama neighborhood watch, silama suggesting box ukuthi nxa ungafuna uwaziwe ukuthi khona ngubani ofake information ukuthi kulama corrupt practices ayenzakala endaweni ezingaka, hamba ebhosela but kule information egcweleyo ukuthi kule nto engabambeka. So mina ngithi umlando kuyimi lawe to say no to corruption.
Ukansila kwa-Ward 5 eGwanda umnumzana Gilbert Dube ukhuthaze abezakhe ukuthi kumele basebenze gadalala ukulisana lenkohlakalo.
Masingena ku-internet sitheka thina ilokuzenda ukuthi iZimbabwe ingaphi ku-corruption. Singunumber 5 ku-continent nge-corruption. Nxa singunumber 5 lizananzela usho ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okutsho ukuthi kusiya ngesikhathi unumber 1 singambamba.
Unkosikazi Juliet Nkiwane uthi kulobandlululo ngezombusazwe ekwabeleni umhlabatho kwemba igolide kulesi sabelo.
Ungayiphiwa imali yakhona, automatically you must belong to a certain political party. Lanxa uyayithanda kumbe kayoyithanda, where do you put that? Is that not corruption? To me, it's corruption.
Unkosazana Sakhile Moyo uthi akulula kubomama emgodini egolide ngoba bethwaliswa amagabha avuzayo ngabesilisa.
Lo muntu wafika si-human in mining wathi usethengile lapho esasitribute khona. I-Ministry of Mines ihlala ifika kithi emaphisa sibabuza ukuthi njengoba umuntu lo esihlukumeza kangaka engabe leqiniso yini ukuthi wathenga. Behlala besithi ungabuya omunye uthi sisakhangela. Silindele i-date yokuthi bebuye bezositshela. Kuyaphenduka omunye la ethi sisakhangela. Sekule 2 years lokhu bekhangela.
Lo mhlangano ubuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust ubujonge ukuphuma le ndlela zokulisana lenkohlakalo kwaze kwenziwa kwegolide. Njalo umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Chasisile Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili njengabatsha belisa ukuthi kube le mthetho ezabavikela emgodini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ibika ukuthi odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende bathi bazakhalala umsebenzi kuqala mhla ka 3 kumpandula nxa uhulumende engehluleka ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso abasifunayo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ugatsha lwezemali lwaboleka inkampani ebona ngokuqoqa izidumbu lokulungiselela izimfa imali engena ku 400 million US dollars lanxa nje imali le yayiqondane lemsebenzi yokulima phansi kohlelo lweCommand Agriculture. Uhulumende kasayitholanga limali ngoba kwaziwa ukuthi linkampani yatshona phi lokuthi iziphathamandla zayo ngobani. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani khona ngapha ehlelweni lami ngithe ukukhuluma lala namhlanje. Igama lami ngusimiyoni Ncube ekhaya ngisuka elupani ejojolo engombani koncube komguza. Kulo mdala omunye ohlala ekhuluma lapha ethi laba bantu abacatshayo laba yena uzwa kunjengenganekane kibo. Hayi lo mdala lo othi kufana nenganekane lo alike limbuzisise kahle umuntu onguye okwazi ukuthi abantu abacatshayo bayakuphi lapha. Maye ngakwazi ulesazela phakathi kwakho lokhu ukuthi abantu abacatshayo bayawa. Yikho engikubonayo kuphela. Angeke zathi sizwe sikamthwakazi sikhala kangaka. Yine bese sithi kufana nenganekane ukuthi lokhu kuyacatshwa wena ukhuluma ngokuthi usemazweni kufuna useduze lapho. Lo muntu thina sihlala khona lapha elizweni leli leZimbabwe. Yela umuntu lo okhuluma njalo yena ngobule ulesazini. Alike libuzisise umuntu lokuthi kathi abantu abahlupheka kangaka bahlutshwa yini. Ngiyokwazi yena lo muntu lo. Ngiyathanda ukuthi nikhuthaze isihlobo sami ukuthi liyazi ukuthi umuntu yena lo othi ufana nenganekane kuyo nguye umuntu okwaziyo. Hayi mina ngiphilile lapha engikhona kodwa ngikho eZimbabwe ngiseBotswana. Hayi isihlobo sami vusani izwe ngendlela ofanele livuse yakhona isini ukuthi libe selicatshisa abanye abantu selisidilina zinganekane kini ukuthi abantu bayacatshe. Hayi lokhu akukho kuhle kuze senza sigamulane ngamahloka kani. Athi nasingokomthwakazi vela siphuze ukugamulana ngamahloka.
Abantu kabayekele ubandlululo lolo lokuthi mashona mandebele mashona mandebele lishona leli yindebele leli izayenza umkhuhlane lo ukuthi abantu benyamalale umemetheke uye phambili ngoba kuvele sebesilwa bebangalolo hlangu abavele lina likhuluma ngalo special abaphesheya kwamanye amazwe abangahlali eZimbabwe yiba bayenza ukuthi abantu laba bangapha eZimbabwe bengahlalisani kahle. So ngicelani ukuthi la manje likhuluma alikhulumeni ukuthi lingakhuluma uhlanga lomuntu ukuthi wena ndebele wena shona. No ngiyalicela hlobo zami zamani ukulungisa ilizwe ngendlela okufanele lelulungise ngakho. Ngiyalibonga kakhulu balaleli lalele ngalesi sikhathi ukuthi omunye lomunye kazinuki ikhwapha lapho khona ukuthi linukelela kanjani kumbe linuka kanjani. Igama lami lokugcina hlobo zami mina ngithi hayi nanti yana seliyoshona selimathunzi.
Awazi lokhu kubuhlungu into ezikhunywa ngugawuli. Ngoba kwezinye isuku uyazi ukuthi kuzamehlela khonokho akuphikisayo ngoba into ebuhlungu phakathi koluntu. Uzathi kuye report emapholiseni wabo amapholiseni wapunya abantu. Uyathi ufika usweli ukuthi uyareporta kubani wenzeni njani. Gawule hlonipha abantu siyakucela.
Ngikamela mina uBruce Moyo ngikhuluma ngiseJoburg. Kubuhlungu bazali silapha nje sibalekele imizitu kungenxa yezamo. Kwakungazathi thina esiphuma ngaphandle kwelizwe singabantu esingafundanga njengokukhuluma kwakuthiwa ngumgayo. Sibalekele ukuthi asifundanga sizotshontsha egoli. Bona-ke abafundileyo esebehamba betshontsha abantu ezindlini liyazikhulu uhlazo. Mina into emangazayo lonke maZimbabweni kumbale kubonini uhulumende weZimbabwe ngokukhankasa kwakhe bopha abantu ngokuthi kulomthetho uhlulwa yini ukuthi bopha abantu bona abahamba betshontsha abantu. Yambo umuntu udlali umlabalaba ngabantu ifedafeda ngabantu enguye yena etshontsha abantu. Isigorila phela lesi abasebenzayo lesi isigorila waye bedlala ngabantu kangaka waye bedlala ngabantu uhulumente weZimbabwe. Bazali sakhamizi kubuhlungu sabulawele ilungelo lethu. bathi balwela impi yenkululeko bavalisa izikolo. Sabulawelwe headmaster phambi kwethu sikhangele kuthiwa bangabathengisi badlanana loSmith lamabhuku. Namhlanje sebebulala abantwana bethu futhi bethu amatitha adlana le-America bangabathengisi bafunelana imali. Bona begijima ngama-4x4. Bechitha imali bekhali ama-AK besethusela abantu abayibo ababaholisayo sibanjela itestu itaxi yokuthi bezosithathamela futhi ezindlini izizani igange liyinanzelele lani line eliyigidelayo linomonzora lina elilokhu likhonokha lakudlayo liza kuhlanza kumunyaka.
Lokho okukhulunywa ngabogawule nje liyawuzwisisa kuhle ukuthi into ezikhulunywa ngumuntu vele ongani ingqondo kazikwananga ngani ngumuntu onjani lokhu akuzwakali. Asithandi ukuthi sizagcina kusenza singalaleli la estudio seven. Khetha abanye abantu bezanu PF abangakhuluma ngcono kulabogawule lo chumano.
Siyalibingelela lonke balaleli ba studio seven. Njani njani basakazi, hayi mine lami igama yeke ngiziqambe noma yeshi laba abantu bezano PF zabantu lapho vele ukuthi ngaziqamba mhlawumbe saba ngathi omunye umakhelwane wami sengathipha amasotela abenxebezombamba. Cela likhuze ugawuli, ugawuli hambe kuthiwa ngugawula ukuthi yena kambe lokho okwenzakalayo kuleli lizwe kakuboni, into ebona ngumntana omncane yena ethi kakuboni. Hayi gawula, bawulalele ukunanzelele ukuthi into ezenzakalayo uzikhangele, hhayi ukulandula into esegcekeni.
Ngiyabingelela kwistudio seven abantu abasakazela into leqiniso esizibonayo empilweni. Ugawule lokho eyaletha izinto kaziboni kutshithi le ndlali nje ukuthi abantu bayahlupheka kula msebenzi ngayala. Athena wababhizi kungakha wenze njani? Ugawule bantu, ugawule umuntu wecholotho engayalethi kule msebenzi so ithi msebenzi igcwele abantu abafika endlala. Sifa ngendlala angakho abantu abethu bahlupheka kade sinako ukuthi abangenelwa khona lelizweni lapho abacatsha khona impilo bani nale anti bayenza ngabomo ngoba yazi akula lapho abazakho nangakunjengobabo othi ngxayetshelwa abantwana ukuthi hayi silambile ichaye ithi azame ukuyacela emzini ethi ungaye emzini ichaye. Kukhona oku impilo nalesi mpilo siyadubeka bakithi siyalamba lamba la msebenzi ebantwaneni. Nalibonga kakhulu uxhaso lona lisixhasa ngalo, ngiyabonga kakhulu ngoba kanje ayibizwe kuyabulawana la kuyabulawana sibi.
Yena umnangagwa ubopha abanye ukuthi baphambanisa yena ungaphi njengoba sebophophelekezela mpoko. Yena hhayi ngithi wayekhona kuhulumende kamgabe uthi ukuthi yena nguye wayeqondile kuhulumende kamgabe, hhayi laba abanye asebabopha laye uphakathi kwamacala wonke wona la awethesa abanye.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyanelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elamelika lithi lizabheka uhulumende weleSudan ngelihlo elibukhali phezu kokuzimisela kwakhe kundaba zokulondoloza amalungelo kaZulu andubana lithathe isinqumo ekuthini lisuse yini eleSudan kuluhlu lwezijeziso. Umongameli weleFrance umnumzana Emmanuel Macron izolo usayinelane isivumelwano le-African Development Bank esokusungula isikhwama semali engange $300 million ezaphathisa osomabhizimusi besifazana ezwekazi le-Afrika. Sizigqibeke ezekuseni ngolunye lwendaba ezihamba phambili kwelemelika. Kulelunga lebandla elibusayo elama Republicans elithi lizancintisana lomongameli Donald Trump kuma primaries okudinga ozancintisa emelele libandla kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Joe Welsh uthi umnumzana Trump ungumbusi omubi omele asuswe embusweni. Kolunye uhlangothi abebandla eliphikisayo elamademokrasi labo bayachukana bedinga ozamela ibandla labo kukhetho lunye. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macapulana sambuza ukuthi ukhona yini ambona elakho ukunqoba uTrump.
Into eyimfihlo engasimfihlo baba yikuthi iAmerica uTrump nxa emilapha ngumumeli weAmerica ngesingayo ngoqotho lwayo ngoba lwana ubabakala mahloni okukhuluma okucatshangwa yiAmerica ngesingayo uphumele egcekeni iracism yakhe inzondo yakhe prejudice yakhe lakho konke akubeka egceleni endula amavoters akhe amsekelayo ulabantu bakhe abamlandelayo abakholwa akukhulumayo ungambona esenza into azenzayo azikhulumayo ethuka abamemazweni ethuka bokufika eveza inzondo lolaka ebantwini uyazi ukuthi ukhuluma leAmerica ngokwayo ngoqobo lwayo njalo yiyo emlandelayo ezamvotela ngemva kwaObama abamhlophe beAmerica bathi ngesingabo abamfuni umuntu omnyama abamfuni omunye umuntu ngaphandle kommeli weAmerica ngesingayo iAmerica emhlophe yikho ukuthembileyo babo Trump bangazama benzeni kodwa uTrump uyibambe ngesiduku iAmerica njalo uyazi ukuthi ngemva kwakhe lobe ingeke iphumele egcekeni bengathi emanye iziphepheni bayayenyanya into ayikhulumayo bethi bayaphikisa kwenzayo kodwa bangemva kwakhe ngesingabo
namafitshane nxa ungacaca uthi wena ibandla lamademokrats kalilalo ithuba kulolu khetho umongameli Trump uzabuye awuphinde nje umphehla
uzabuye awuphinde baba bangemva kwakhe abakhulumi ababanga imsindo abaxokozeli bayakwazi abakwenzayo
ukhetho lokudinga osenetha la malunga edale lephalamende siyazi idale laphansi okwamanje lilawulwa ngamademocrats eliphezulu lilawulwa ngamarepublicans kukhetho oluzayo ubona izala nkomona
vele ngathi nxa ungabuyela esimangene saba khona ukuthi uTrump aqine thethe akula muntu emhlabeni owayekwazi ukuthi kuza kwenzakala lento yathutsha emnyameni yathi bhadla abantu baphelelwa ngamathe umthetha phansi wabo abantu bakaTrump abamlandelayo nalabo abamsponsayo abamthembileyo not America kuphela langaphandle kwayo ngoba ama right wingers uyawabona nje hlokoma umhlaba wonke phakama abasebenzele ekukhanyeni kuphela abasebenzele emnyameni okwabo kunqoba ukuba nguvela thutshu ubabone sebezithethe intambo ngoba bachaya umthetha phansi njalo bayakwazi abakwenzayo baba yiwo amandla awathembileyo yikho akuthembileyo umbone senza kwenzayo ngakho ngibone ngani okwakathe sibasabambile uTrump labantu bakhe lalaba abamsekelayo sekhatshani ukuthi amademokrasi anqobe.
Umnumzana Dini Zulu Macapulana ucubungula ezombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Bakhululeni akulanto emangalisayo lapha. It has always been like that. From Idi Amin Mobutu Sese Seko wa Zambanga, P.W. Botha's apartheid regime of Azania, the Hitlers and Osama Bin Laden's of those years, Ian Douglas Smith's UTI regime of Rhodesia, Robert Mugabe's years of Moment of Madness, Ababu Saibabe Venebesi Chara Game Zero, it has always been like that. Mvuseni limbuzu Steve Bantu Biko, mvuseni limbuzu Oliver Reginald Tambo, mfutile bavusa baseBhalakwe, Musgrave Ntolotsho, lo Parrenyatho waphelela eBholokhweni, umvuseni limbuzu Joshua Mkabuko Nyongolo Nkomo, ngingamvusa lamangifakazela uJohnson Solomoyo, akulantwe ntsha lapha, ababusayo, babevele besitshaya Game Zero, it has always been like that. Ngubani kibo oyemthandu sithini Malunga? Ngubani kibo oyemthandu Lookout Masuku? Ngubani kibo oyemthandu Alfred Nikita Mangena? Bakithi lingaye ngwayithombe sika mdala esidanela kiso. Akula oyewathanda amazwa ngendaba. Ababusayi babevele besitshaya Game Zero. It has always been like that. Utonga kara wangena na Zimbabwe ayifelayo yona yena umdala wafela ingene nayo iKenani ayilwelayo umogeni yena wayibona nayo New Zimbabwe esaphila inkosi entsha yesizwe samaNdebele siyahlala kwesobukhosi kusemthethweni na ngifuna ukubuza idevolution kumbe siyaqala kulelizwe kodwa ngiqinisile ngithi kini indwangu ayisiyeki isiphongo sayo bona babusayo babevele besitshaya game zero it has always been like that. Iristole kasi, useke wayikholisa nalo wano wavalelisa kubutho. Abe open for business bona sebathola nama mega deals njalo ngawe malini. I 15 billion okuthiwa yanyamalala sebayiveza yini? Pho i 3 billion esanda kunyamalala lonyaka kuzathiwa ningayo. Ezinkulu ze corruption zizavezwa zipikele umgwazo na. Is the voice of God still as soft as wool? Whether it will work, will not work, or work simple, ababusayo, babe vele bona, besitshaya game zero. It has always been like that. Alilithenganga yini lina nayo isinkwa se 10 billion lina bantu. Umtshova liwugadanga nange 25 trillion. Khona kobharo osisi bendawo libamumuzanga ngama quadrillion na. Wona vele senza namadoda emajointini. Amagrocery amaquintillion lamazillions aliwathenganga nako obhascode. Alibabonanga nawo zwere bequnta ngugono umzukulu kalokhuza sekubhedwa umkhonomi. Pho lamuhle okusimangalisayo ngamachakashaka lawo kuyini. Ababusayo babevele bona besijakhe mzero. It has always been like that. U-Abel Mzero akazange afumbathe aziphathe intambo zombuso na. Kuzaphu abathengisananga na abanye bayidabula phakathi zaphu. Wona amasela scouts ayingawani. I-MDC abayidabulanga naso kuthengiswana. Yes. Inenge abafile ezitokisini belwela amalungelo ngenkululeko yabo abathengiswanga ngabanye babo na abathengisi mina duze lami vele abangimangalisi laye uJesu Kristu ngoJudas akazange athi amathe ababusayo through abathengisi ndini babevele besitshaya game zero. It has always been like that. UPatrick nabanyama katshontshwanga na usoja Janu Khawuzane labo Betha Chokururamba kwele Mashonaland kabatshontshwanga yini yena uDzamarangithi watshontshwa. Uzalu Chetina Mkoko, eyakhe indaba uyayisho ngomlomo mathupha. All the abducted political and activists of our time in the Second Republic, vele kunjalo. Ababusayo babevele besitshaya i-game zero. Yikho ngithi, it has always been like that. Awagqitshelwanga amadibha ngabafana beganga abantu sebevuka ubhedu, uhulumende sebakhudela na. Awavalwanga na amabhasi emgwaqweni o-fighting road le mini uhulumende setheko lwempisi. Hey lina, omaqupula abakwamlanga na isiporo. Umama umduru yena ngithi bathi wayiwisa into ekukhulumende sekudela isizwe. Ayiqhamukanga nayo impe enkulu entumbane opasi sebesuzela abakanyongolo. Madoda, isizwe siyaphakama sigadle nxa abakhokeli sebebhotshele egumeni. Ababusayo babevele besitshaya game zero. Vele it has always been like that. Dear Second Republic, nxa lifuna abantu bangalithathi ilizwe, nxa lifuna abantu bangakhulula abantu, nxa lifuna abantu behluleke, nxa lifuna abantu bangalithathela ubunandele kibo bakuqapula libusa mpakampaka. Mina ngithi ababusayo babevele besitshaya game zero. Bakhululeni.
Bakhululeni. Olendlebe uzwile ingoma ke inkondlo ke emnandi lapho esiphiwa inkunzi yembongi uDesire Moyoxide. Uthi nxa ikhuluma uthi inkondlo yakhe yokugcina lonyaka abamlandelayo hayi ubebhizi impela ubephitshekile lonyaka ukhiphe ledlalade elile nkondlo ezinenge ezimnandi kabi. Siyalamukela bakithi isikhathi sesisalelwe ngumzuzu owodwa 1 minute before 7 o'clock khona ngapho eZimbabwe singathi GMT time ngapha eMelika ku-Eastern time is 1 minute before 1 o'clock. Sokuyisikhathi sokuyalala ziyachiyana izindawo bakithi lina liyavuka thina siyalala thina abanye sisebenza ebusuku. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangoyi kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court namhla uzahluza isicelo senduna uFelix Nhlanhla yamangwendiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe sokupika okomnyaka olengxenye. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulo lobufakazi bamacala enkohlakalo kumele amangale. Kwanele Oliver Lelisayo ngontungamili inkomo. Asibeni kuhlelo lunye ekusasa nasikhathi sinye ngo-6:30. Kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Lichone kuhle.